Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Fuganja nimtwaga zomu se ola mugela emoyeni ngolwesibili mhlaka 12 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ngabe ngakakuhlonipha ukufa bengakakuboni bengakakwesabi kutsho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba ngabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho
kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-coronavirus kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo
labo abalamaphemithi abamapermanent residents bayavunyelwa ukuthi bangene mhlawumbe mabe khona abalokhu besekhaya besasekuholiday
eSouth Africa selivale imingcele yalo egoqela owebait bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 Isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fazai Mahere uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqamba amanga njengomnumzana Job Sikala lomnumzana Hopewell Chingono. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe isifo lesi eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu alamatshumi phose amathathu 528. Asebebanjelwe umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 22,297. Pagati kwaba pupe izolo, kulaba lichumi lambili beHarare, abathathu eMashonaland Central, oyedwa kobulawayo, ababili eManicaland, ababili njalo eMashonaland East, kanye loyedwa eMaswingo. Ugatsha lwezempilakahle luthi lanxa sokulomthetho othi umuntu engabhubhela endaweni thize kumele engcwatshelwe kuleyo ndawo lanxa engaveli khona labo abangaba befuna ukuthwala izidumbu ukuyazibeka emakhaya kumele babe leqiniso lokuthi ibhokisi livalwe ngendlela enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lolu gatsha lugcizelele njalo umbiko ukuthi nxa umuntu engcwatshwa kumele abantu bamele gatshana legodi njalo kungavulwa ibhokisi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus iCitizens COVID-19 monitor umnumzana efidlela Ncube.
Basese baningi abantu abaza kufa kakhulu bebulawa yilo mkhuhlane ngokuba nxa abantu bengahloniphi isifo esingaka bengahloniphi ukufa ungena emalokishini ungena emadolobheni lapha uthola abantu lasemakhaya besithi hayi lesi sifo vele kasikho uyakhulunywa njalo akukho ngabe ngakakuhlonipha ukufa bengakakuboni bengakakwesabi kutsho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba ngabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho lo hulumende kenzi izinto ezizakwenza ukuthi abantu bavikeleke ngakho ungahlanganisa zona lezo zinto uhulumende wehlulekayo ntengantenga yobuthakathaka owehlulekayo labantu abangahlonipha ukufa abangesabi ukufa ababhiliva kusuperstition belokhu besithi COVID-19 kayikho kutsho khona ukuthi sisezaba nezidumbu eziningi basezaba baningi abantu abazakufa kuze kutholakala ikhambi elokwelapha i-COVID-19 kumba abantu baziphathe ngendlela efaneleyo.
Abantu singathi bahlolwa ngemfanelo yini Ncube ngoba amanani abantu abahlolwa ngelanga akhanya ephansi kakhulu.
abantu abangahlolwa ngendlela ephangisayo njalo eneleyo ukuze kuphangise kwenziwa lokho okuthiwa khona yi-contact tracing kuvinjelwe umkhuhlane lo ukuthi ungamemetheki ugcwale emhlabeni wonke jikelele wezwe leZimbabwe. Into edingakalayo ukuthi kungahlolwa kuphela abantu labo asebegula kumbe asebebonisa iziboniso zokuthi bangabe belawo lo mkhuhlane. Kudingeka kuhlolwe abantu bonke, kungenwe emakhaya, kungenwe emalokishini, kungenwe edolobheni, kuhlolwe abantu ukuze basuswe labo abagulayo, ngokunjalo kususwe ingozi. Okwakhathesi kuhlolwa kuphela abantu abagulayo ku-private hospitals kumbe kuma-public hospitals. Ngokunjalo ke oyabe engaguli lokho kuzaveza ukuthi uyagula asymptomatic kodwa ethelela abanye, uyaqhubeka ethelela abanye kodwa yena engaguli iziboniso lezi ezenza ukuthi azafinyelele esibhedlela. Abanye lanxa begula bayagula behlezi ngekhaya kodwa belokhu bethelela abanye.
Amapolisa aphume kudange esithi abantu abasavunyelwa ukuthwala izidumbu besuka lazo endaweni ethize, kungaba semadolobheni besiyazingcwaba emakhaya. Kodwa izolo abezempilakahle bethu le umbiko besithi ababe befuna ukuthwala izidumbu besuka mhlawumbe emadolobheni besiyazingcwaba kwezinye indawo kumele babone ukuthi amakofini avalwe ngendlela thize eza kwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ungathini ngokwehlukana kwempiko le ekhanya isethulwa zingatsha zikahulumende munye?
Vele kulwisaneni lesifo se-COVID-19 amapolisa kayadingakali. Kawameceleni asixolele kancane, kwenziwe izinto ngendlela ama-scientists namadokotela afundisa ngakhona. Kudingakala ulwazi oluvela ku-World Health Organization ukuthi siphathe kanjani izidumbu, siphathe kanjani abagulayo, siphathe kanjani labo esisolela ukuthi ngabe bayagula. Hayi amapolisa nama-Baton Stick nama-AK emgwaqweni betshaya imithetho bephatha kwabantu. Abantu bamele baphathwe ngendlela ebahloniphayo, ngendlela umhlaba othi baphathwe ngayo ohlonipha isayensi. Amapholisa kahambe kancane, uhulumende akhulume ngolimi lwamadokotela lama-scientists, hayi ngamapholisa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus, i-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ukuthi usevale imingcele yelizwe lakhe engamatshumi amabili egoqela owe-Bay Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthe imingcele le izavalwa kuze kuyefika mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Abavunyelwa ukungena kumbe ukuphuma kuphela ngabathwala impahla, izizalwane zakulelo lizwe kumbe ezakwamanye amazwe ezilemfanelo zokuhlala kulelo lizwe. LeZimbabwe lona lithethe amanyathelo afanayo kusukwana ezedluleyo. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena.
Lokho yikho akade sekukhangelele ukuthi kungenzakala ngemva kokuthi iZimbabwe ivale iborder. Esicabanga ukuthi yikho okungeke kuphazamise kakhulu ukuthi labo abalamapermiti abama-permanent residents bayavunyelwa ukuthi bangene, mhlawumbe mabe khona abalokhu besekhaya besasekuholiday nxa belamapermiti bayavunyelwa ukungena. Kodwa ke labo abangelawo amapermiti abangaso permanent residents eSouth Africa yibo ke abale bhadi lokuthi abasoze bavunyelwe ngoba vele bebengasavunyelwa ukudlula eborder yeZimbabwe. So lokho ke into kade siyikhangelele ukuthi izokwenzakala.
Khona ngapho eSouth Africa siyazi ukuthi umkhuhlane lo umemetheka ngendlela esabisayo. Ubona eZimbabwe ungamemetheka yini ufike kulelo zinga?
Okuqakathekileyo eZimbabwe ukuthi kumele silandele imigomo esiphiwa ngabazempilo ukuthi sigeze izandla, sigqoke ama-mask, singahambi endaweni lapho okulabantu abaningi khona. Siyananzelela ukuthi ukumemetheka komkhuhlane mbengithi leli gciwana eZimbabwe kuvele ngemva kokuthi kuvulwe ibhodi kota ngo December njalo futhi okunye kwenza ukuthi emabhasini kakhulu uzubukho abantu bebengena begcwala uhulumeni ubengelandlela yokuthi anike abantu indlela zokuhamba engakhangeli kahle ukuthi abantu bangena njani kuzubukho okwesithathu kwenze ukuthi abantu bengela kudla bayagcwala ezitolo bedinga ukudla abantu bengela imali bayagcwala emalayini nebank bedinga imali okwenza ukuthi ukuqhelelana lokho kungalwasemzini othiwa i-social distancing okungazange kube khona yikho ke kumele silandele imigomo yonke loba sisiya ezitolo zekudinga ukudla mbe sisiya emabhanga kumbe singena emabhasini kumele sinanzelele ukuthi kumele siqhelelane ukwenzela ukuthi igciwane leli singalidluliseli kwabantu.
Umongameli Ramaphosa ubekhala esikhathini esedluleyo ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sokunjani kulezi nsuku?
Kukhanya ngani abantu sebeqala ukwethuka ngoba sekuqala kumbe sokunabantu esibaziyo asebedlule emhlabeni ngaleli gciwane. Loba abantu bengalandeli ngokupheleleyo imigomo kodwa sebezama ukuthi bayilandele akusafanani lalesiyana isikhathi kuqala ngoMarch lapho abanye abantu ababesithi bona igciwane leli umuntu omnyama kalimbulali kumbe akabanjwa leli gciwane ligciwane libamba amaChina labelungu thina abantu abamnyama sihlala endaweni eshisayo. Manje abantu sebeyabona ukuthi hayi izihlobo zethu abantu esibathanda abantu esondelane labo bayadlula emhlabeni ngaleli gciwane. Loba bengadlulanga abanye vele sebephuma kulelo gciwane kungani wonke umuntu selomuntu amaziyo ukuthi leli igciwane limphethe. Yikho ke abantu sebephana ke bazama ukuthi baphane imbono yokuthi umuntu mayelalo igciwane engasinda njani ukwenzela ukuthi azame ukuthi alwisane laleli gciwane njalo futhi umuntu athenge imithi le okuthiwa abantu bayithenge. So ke yikho esikubonayo ukuthi abantu sebengani bakunanzelela ukuthi leli gciwane likhona kumele silwisane lalo.
Umnumzana Nicholas Ngabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mayere ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokudinda amanga kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Umayere ubotshelwe icala linye lomsekeli kamgcinisihlalo webandla lakhe umnumzana Job Sikala kanye lentatheli izindaba uHopewell Chingono. Abathathu laba betheswa icala lokwethula imbiko enkundleni zokuxhumana eyayisithi kule pholisa elatshaya usana eHarare lwafa. Amapolisa athi usana lolu luyaphila. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChingono loSikala baya kuphikisa ukubotshwa kwabo ngoba besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa iConstitutional Court. Ababili laba bazaphindela enkantolo labo namuhla. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kwenziwa ngaphandle komthetho ngoba ama charges lawo abamcharge ngawo Fadzai Mayere kawakho emthethweni njengoba sisekhuluma phambilini ukuthi umthetho lo ukuthi abantu banqatshelwe ukukhuluma ayikho emthethweni. I-High Court ngo-2014 yawesula yathi kawusho umthetho hambelana ne-democracy yikho awusebenzi. Kodwa ke amapholisa ngokufuna ukukhawulisa abantu ukuhlukuluza abantu ukuhlupha usapho lweZimbabwe bayababopha abantu babajikele ematolongweni bahlupheke iviki amaviki bencitshwa lamabheyro. Uzabona ukuthi lama magistrate angikhona ayaphuza ukubuya azibele sosale 5 minutes ukuthi 3 o'clock ekwani sebesithi buya kusasa. Khonapha sikhuluma nje uHopewell lo Sikala sokuthi kuthiwa abaphindele futhi kusasa icala labo lingathoniswanga ama-magistrate lama-prosecutor aphuzile. Konke lokhu mahlabezulu ukuzama ukusephula umoya, ukusephula inhliziyo ukuthi wonke abantu kakhulu omama bengangeni ezamalungelo, bangangeni ezepolitics. Nangumntwana oyi-star owazi okwenzayo u-Advocate Maere sebemhlukuluza bezama ukuthi ebuyele emuva enyele. Yikho ke konke lokhu akukho emthethweni. Sesibona mhlophe ukuthi i-administration kababa uMnangagwa sihlose ukufaka intando kayiphikiswa eZimbabwe esithi yi-one party state.
Uchingono sizwe esithi kasoze acele ukukhululwa nge-bail kodwa uza lwisa ukuthi icala lakhe lilahlwe evalelwe ngoba njengokutsho kwenu njengokutsho kwamagqwetha njalo umthetho lo awusekho emabhukwini emithetho yeZimbabwe kudala walahlwa inkantolo lilubona njani loluta
Liqiniso ukuthi umthetho lo awusekho emabhukwini omthetho emastatutes. Vele lokucela i-bail ayakufanelanga, ufana nje ukuthi umuntu ekhutshwe ngoba umthetho lo vela ukho. Ikuhlukuluza abantu, ukubahlukumeza, ukubagadisa imisebenzi engayisiyo emthethweni. Yikho ukubotshwa kwalaba abantu besebenza umthetho lo is unconstitutional. Kutshengisa ukuthi vele kasiwomthetho uma silandela i-rule of law. Amapolisa lama-magistrate bafanele bakubona ukuthi i-High Court yahle yawesula lo mthetho ngoba iyabucindezela amalungelo ayinqaba e-freedom of expression. Ngalokho uqinisile njalo lathi sivumela nalo Chingono lama-lawyer labantu bonke abafuna ukuthula abalandela i-rule of law not the rule of man. Umthetho lo awusekho emabhukwini eZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lolwabatsha olwethi connection efelelethelela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udubo lokuqonga kwenani lababanjwa bele coronavirus eZimbabwe kanye lohlelo lwe 30 days level 4 COVID-19 lockdown sifuna ukuza ukuthi i lockdown le iphazamisa impilo yabatsha nayiphi indlela zulubandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami u Mike Hove ngo 8 and Bama.
Imizamo yokususa umongameli weMelika embusweni umnumzana Donald Trump iyaphambili lanxa nje sokusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Amalunga edale lePhalamende eleCongress azahlangana namuhla evota phezu kodaba lokuthi uTrump akhutshwe embusweni kusetshenziswa umugqa wesisekelo sombuso welizwe owe-25th Amendment. Kodwa njengoba lolu hlelo lungakhangelelwanga ukuphumelela, ibandla lamademokrasi lithi lizasungula uhlelo lokuxotsha uTrump nge-impeachment kusasa limethesa icala lokutshotshozela udlakela olwenziwe ngabasekeli bakhe ePhalamende ngeviki edluleyo bezama ukwenqabela leli dale ukuthi lamukele ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden njengomongameli omutsha. Lungaphumelela uhlelo lwe-impeachment lolu, uTrump uza kuba ngumongameli wakuqala weMelika ukuthi etheswe amacala ngalindlela kabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
ngibona ngathi ukuthi ama Democrats athi afuna ukuimpeacha uTrump. Ngibona ngathi benzela irecord yokuthi uTrump abe ngupresident wokuqala e-USA ukuthi aimpeachwe kabili. Ngoba ngithi wayimpeachwa laphana kuqala bezama ukuthi batshengise abantu ukuthi ukhulume lo president we-Ukraine efuna ukuthi amdingele idoti ngoBiden. Khathesi ngibona ngathi wenze sibili into embi ukwedlula zonke izinto abengazenza ukuthi atshotshozele abantu ukuthi bahlasele isigodlo, inhliziyo ye-United States ukuthi khona bakhwele khona laphana e-Capitol Hill badilize zonke leziyana izinto benze khona ukukhana bakwenzile. Ngibona ngathi lokho ku-impeachable.
Ubona abebandla lika Trump hela ama Republicans ilabo velusekela yini uhlelo lokumkhipha esihlalweni lolu olwe impeachment kudalele Senate.
Okwakhathesi nxa kathi qhubekela phambili i-impeachment yakhona ngibona ngathi ibiza kuba le support evela kuma-Republicans ukwedlula isikhathi sokuqala. Ngesikhathi sokuqala babebambene ama-Republicans faka amakhanda ndawonye engafuni ukuthi uTrump ayangeke. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi hayi into ayenzileyo ibaphambanisile kakhulu. Ngoba nxa uzakhangela ama-senators lama-members of Congress sebengabantu abacatshayo bengena ngaphansi kwezitulo besuswa laphana besiyafakwa emgodini phansi khona lokuthi bacatshiswe, kubaphambanisile kakhulu lokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amapolisa abophe owesilisa uLisani Ndleya eMangwe emethesa icala lokubulala uyise lonina ababedumile uNicholas loMargaret Ndleya nyakenye. ULisani uvikwa wabulala ababili laba wasebatshisela endlini. Iphephandaba leChronicle lona lithi kutholakale isidumbu zabantu ababili ekade besemoteni ethwalwe ngufula eGweru. Kusadingwa ezinye izidumbu ezine. Soku isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bakithi umthakazi omuhle ngamajournalist akithi boGibbs Dube boEzra boMandlu ngapha kobulawayo labo bonke nje amajournalist akithi ngokuhlukana kwabo ezindaweni esihlukeneyo. Ngithi siyalithanda lonke umsakazo lisipha wona muhle kakhulu ubalulekile abantu bawujabulela ngani ngaqhubeka lisenza njalo. Lo okhulumayo nguMordekhayi Ndlovu okuya eKhezi etshela Nyemba. So ngithi siyalithanda lonke amajournalist akithi ukuthi ngahlala lisenzela njalo. Ngibuye ngingena endabeni le yokuthi kathesi right kule lockdown. Kanti siyacela ukuthi i-government yakithi eZimbabwe nayingazama by all means ukuthi inike abantu ukudla. Kubulawayo kube la manzi. Abantu bakhululeke bethu bekwazi ukuthi lapho bemelele besazivalele kulockdown kodwa kube lalokhu abakuthola ethunjini. Kungenani bantu bakithi bomthwakazi izaza inkululeko ngesikhathi sayo. Kasibe lokubekezela sinqobeni COVID-19. Ngiyabonga ngithi phambili ngomthwakazi wakithi emathebeleni lasemithesi.
Ngithanda ukulibingelela zizalwane zonke wonke zeZimbabwe ngilibingelela ngomsa wenkosi mina bengicela ukuthi wonke umuntu kuleli lizwe lakithi mangakuyavuma sifake nama mask ukuze sikwazi ukuvikela lo mkhuhlane iCOVID-19 awula indlela esingavikela ngayo ngaphandle kokuthi sifake ama mask lama social distancing lama sanitizer asincedaneni labangakwazi sibafundiseni especially kithi emakhaya ngapha sikwazi ukufundisana sitshelaneni ukuze sikwazi ukuvikela lo mkhuhlane mina ngikhuluma ngo Gibson Mpofu webubi e-117.
Hello Studio 7. Hayi izinto ezenzakalayo abantu bayafa. Hayi abafa njengembuzi. Hayi hayi. Hayi. Hayi corona le hayi.
Lele baka Studio 7 mina ngikhulumayo ngukhuphe ngibuye homestead lapha hayi kaphuma uTrump kaziphumele kuhle ye angathone bangisa hayi naye dziwudliwe vele udliwe kaziphumele nje hayi zilimela indumba le angabe lokhexokozela uzadala unyu ukukhuluma ongapheliyo ngathi bona vele ngokukhuluma nje bani ozafuna ukuthi agugere esihlalweni ingathi labo sobhuku bathi insane usobhuke akho engabone segugile yanika omunye sezibona ukuthi hayi sengibhuse ngihlale kakhulu uyanika omunye kalindela ukuthi apho kathi bona upresident labo bangafuna ukuthi baphume kungena abanye abathi abasasela amatatabuko ngaziphumele yena kungena omunye sibona ukuthi uyangaphi la kukhuba uyangakaphume engabi lenkani la ngaphume ngathi ufuna ukuthi ayalele esihlalweni ngalahla intonga la ephasi njengabanye abalahla intonga phasi baphume la ekaphuma nhlale phasi ku-standby ya siyabona ngabalaleli baka Studio 7 siyezwa sibili kule mpikiswano engabhebhedayo lapha hayi kaphuma ngeke kubala amavoti ukuthi akwabalwa kudala lokhu kaphume
salibonani salibonani ngu-Studio 7 ngapho siyabonga ngosincedisa ukube sihlala sisizwa iindaba esiyabe singazizwa enyuzini singapha ekhaya ngifisa ukwazi ukuthi kanti uhlelo luyani lokuezuma abantu ababulawa enkukurawundi kanti nophilela ngaphi ngosasikhani thi sazokuya phambili ncedisa abantu sicela Studio 7 liye lisidingeleleyo i-information efana naleyo uthathi lwaphilela nga ngoba ngangabona imizini khona abantu ababaezuma laphana sesikhathi sadlulayo ababili labana kanti kwahle waphelela khona phana yini i-government ngoba yayisikhululile isineza abantu imvume yokuthi abantu kusetshenziswe indaba zabantu lababulaya ekukurawundi kathi manje kwasekuphelela nga njalo ngifuna ukwazi kathi abantu kanabona aba njengoba laphana nxa mbona abantu labana aba-ezuma ababili labana wathiwa bathi umntwana umntwana lowo wasalayo yena wancediswa njani i-government ngifisa ukwazi lokho
ngiyalibingelela lonke ngifisa sikankulunkulu igama lami nginguhlalani mlotshwa ngizalwa enkayi okwamanje ngilapha ebutswana yikho-ke ngikhuthaza uzulu ezimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke sigqoke amamaski izikhathi zonke sizivikele emkhuhlaneni we-coronavirus umkhuhlane lo ngowethu sonke kufanele sile lawo umuntu wonke ngiyabonga nxa singalandela imithetho yalokho ufanele siwenze ngiyabonga igama lami ngihlalani mlotshwa
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sizigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Phakathi kwabantu abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kwele Uganda kuvikwa kulo yedwa kuphela owesifazana. Izizalwane zakwamanye amazwe ezingamakhulu amabili alamachumi amahlanu zivikwa sezivalekele impi kwele Central African Republic. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamashumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 820 belomkhuhlane lo. Ele South Africa selivale imingcele yalo egoqela owe-Bay Bridge emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fanzai Mahere uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqamba amanga njengomnumzana Job Sikala lomnumzana Hopewell Chingono. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.